sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 19 Lwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade sisuse ezikhwameni zabanye abantu. And wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi sisubanjwe ngamakhala ngabanye abantu.
Idale laphezulu ebandleni lezanu PF Central Committee selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu-acting president engu-vice president enguyo ongena esikhundleni nxa upresident esengasela sikhundla sopresident. Yikho kuthi isisekelo sombuso.
Sisekuzaba lengxabangxoza kwezombusazwe ngoba isisekelo sombuso sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni ogcina ukumbambela isikhundla nguye othatha lesi sikhundla, kodwa umongameli Mugabe engasuka kuyabe kungela umsekeli wakhe. Izakamizi zakobulawayo zihlangane namhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe kulandela izehlakalo zakuviki yonale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inyathelo elithethwe lidale laphezulu eleZANU PF Central Committee lamukelwe ngenjabulo ngoba selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe ebandleni isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Njalo okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Bekujatshulwa kuhaywa ingoma ebeziphakamisa uMnangagwa osebekwe esikhundleni sokuba ngosaphethe isikhundla sokukhokhela iZANU-PF ethatha izikhundla zikaMugabe. Idale linye lithi uMugabe kumele achiye umsebenzi wokuba ngumongameli welizwe kusiyafika imini yangomvulo mhla ka-20 Lwezi 2017 engehluleka ukwenze njalo ophethe isikhundla sokuba nguchief whip waleli bandla edale lepalamende kuzamele aqale udaba lokususwa kwakhe kulandelwa isisekelo sombuso welizwe. Ngasikhathi sinye leli dale liphinde laxotsha umsekeli kanobhala jikelele ebandleni umnumzana Phelekezela Mphoko obekwa umlando wokukhankasela ukukhethana ngemihlobo, iy'nkulumo zokuthuka kanye lokusekelana lamasela. Okhethwe ukuba akhokhelele umhlangano lamhla engumgcinisihlalo umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu utshengise uyijabulela impumela yalo mhlangano.
But into yonke lesikhathi sayo ayisikuthi khona kuphuzile bro, and yenzakala ngendlela ezifiswa and uNkulunkulu intervenile lapha.
Umpofu uthi lesi kumele kube yisifundo sokuba kungamelanga babukele nje into zisonakala.
Yangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade sisuse ezikhwameni zabanye abantu, and wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi sisubanjwe ngamakhala ngabanye abantu.
Inkokheli yeZANU-PF ekuleli dale engenela umhlangano owenzelwe esigodlweni seZANU-PF ibalisa unkosikazi Anna Moyo wakobulawayo olilunga laye leCentral Committee.
Okwenzakalayo thina abanye kusikhulule ngoba iparty ibingase your party bese kuyinto yabanye abantu igrouping eyabantu be-G40. Umhlangano kungasekho mnandi.
Unkosazana Daphne Jange ngomunye wabasakhulayo obese kuthiwa kabaxotshwe ngoba badelela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wokuhlangana labontanga owenzelwa eWhite City Stadium kobulawayo.
Sina sivalelwa kutwa ya undermine the authority of the president. Singakwazi ukuthi eyake yena uyabe engama undermine yini ngaye thethisa kangako. Ende ku eWhite Stadium sasizwe sithi ama youth kumele abe ezwakala ukuthi alama problems bani in the province. For example, kobulawayo ama industries wonke avaliwe. Okuthi those are the some problems, some of the problems that the head of state can address, but kwachinja iprogram. Ezositshengisela ukuthi iprogram ngekaaddress ebuya ezositethisa.
Bakhona abaxotshiweyo kuleli bandla ababalisa omnumzana Ignatius Jombo, Jonathan Moyo, Patrick Juwao, Sevia Kasukwere, labanye ngezizathu ezimbalwa. Kunqunywe njalo kuba bonke abaxotshwa kuleli bandla ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka ka-2014 babuyiselwe ebandleni lakuzikhundla zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi lamukele ngenjabulo ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe lezinye iziphathamandla ebandleni leZANU PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokwamukela umbiko owethule ngabezindaba unobhala jikelele obona ngezemithetho ebandleni leZANU PF oyenzele eHarare ukuxoshwa kukaMugabe labanye bakhe, kube lenjabulo enkulu phakathi kwabantu beZimbabwe. Abantu bathi uMugabe nguye okade ephambanisa umnotho welizwe ngemithetho yakhe engavumeli ukuthuthukiswa kwawo. Abanye njalo bathi amacala akhe awadalayo kwezombusazwe anjengombhuqazwe, igugurawundi, kufuze awathonisiswe njalo agwetshwe. Umnumzana Phineas Rubawo ohlala eHarare uthe nakalandaba lanxa uMugabe engafakwa ejele ngoba waphambanisa abantu abaningi.
Alo umntu lowo kake ehambe kujele because abantu abaningi badisappear lapha, so kumele ehambe kuna beyond sales na zamthanda zamfuni, let there be justice ukuthi ibe ifakwe lapha eZimbabwe.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Pascal Sivindi uthe loba nje owenzakalayo engakuthandi, uMugabe usephelele ngumphako, nanko phela inkulungwane zabantu bezigcwele emgwaqweni zisithi akahambe.
Nakonke lokho okwenzakalayo mina ngikuthandi. Of course ngiyathaba ukuthi abantu bonke abasafuni uRobert Gabriel Mugabe as a dictator, but thina sesifuni ukuthi thina ama youth sizivantwana abancane sesifuni lathi ukuthi thina sibe le leadership yona ezophumalayo kulenye ilizwe iZimbabwe yethu.
Abantu abaningi bebejabula izolo, begida, bechaya ingoma, begiya ngemva kokuxoshwa kukamongameli Mugabe kubandla leZANU PF lapho iziqinti eziningi bezithi akahambe. Kodwa namhla idala lomthetho weZANU PF ele Central Committee selimxotshile labika ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa kufuze athathe isikhundla lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Isisekelo sombuso welizwe sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni owagcina kumbambela isikhundla nguye othatha isikhundla sakhe. Kodwa nxa sikhangela udaba lweZimbabwe akula msekeli kamongameli ngoba bonke baxotshwa. Obe kucho ukuthi akula msekeli kamongameli welizwe ongathatha isikhundla nxa umongameli engachiya. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu acting president engu vice president enguyo ongena esikhundleni nxa upresident singasela sikhundla sobupresident. Yikho ukuthi isisekelo sombuso lokho kuthi ukuthi umpoko njengoba owayenguye engu vice president kutho ukuthi nguye ofanele angena esikhundleni khathesi. Abanye bazawuthi hatshi umpoko wakhona wayefakwe esikhundleni yiZANU PF zomgabe bafuni sebexotshiwe, kutho ukuthi akusatsho lutho ngoba akusela vice president okwakhathesi.
Kukhona yini okungenziwa?
Right, amabandla aphikisayo anje thina sithi sikhangelene lesingathi ngesicwa iconstitutionalism isekele sombuso. Kuzaphela into ayifanele ilungisiswe khathesi ekuqalisiyeni ukuthi kulungisiswe ukuthi nxa umgabe engasekho esikhundleni ngubani oyabe phethe intambo zakhe. Ngoba ukuphatha intambo zikamgabe khathesi yikho okunikeza umuntu isikhundla sokuba acting the transitional president. Asingeke sikhangele uMpongo ngoba uMpongo uyabe seqothiwe laye. So asiboneni ukuthi awuzanikwa isikhundla sokuba ngu-acting president khathesi ngubani, ngethu esikhangelane laye.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo umbusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ukuthi sizwe imbono yakhe ngokuxotshwa kamongameli Mugabe kubandla le-ZANU-PF.
Siyathokoza ukuthi i-ZANU-PF ke le-Army labo bonke abantu beZimbabwe sibehlabela ingoma esasiyihlabela thina ukuthi Mugabe masigo, Mugabe kahambe. Okwesibili sile-caution ethile ukuthi le-presidency yokuthi amasotsha kube yiwo akukhiphayo uzayenza ukuthi kusasa nxa sokulelinye ibandla esingeni lamasotsha enza okufanayo ngoba kahle sesithole isupport.
Kuyikuthi umnumzana Mnangagwa kube nguye oba ngumongameli welizwe, ubona ingani umnotho welizwe uzaguquka na?
Sibona ingazathi-ke kufundile amaphutha kumgabe uzayengeja international community kubuyele kube nelizwe eliphila lamanye amazwe singaphilisi sodwa ngoba kathesi saphuma kolamazwe aphandle kuhlanganiselo Commonwealth. Sifisa ukuthi kuvuselelwe khonokhana kuzenza ukuthi kube ne-aid ethile esingayithola kaphume-ke kufonywe i-National Transitional Authority kube yiyo ezalungiselela-ke ukhetho kwenza kungase siye ekhethweni sihambe silingane amabandla wonke ozombusazi. Sakuthokozelela khonokho inkulumo zikhona ngakho khona lokho kule issue devolution of power.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye, umqoqi wenhlelo kubandla le-MTCT, umnumzana Bednico Bebe, uthi lanxa ibandla lakhe lingakahlali phansi kucubungula lolu daba, kusobala ukuthi kuningi okungalunganga okwenziwe libutho kanye lebandla le-ZANU-PF.
Angiboni umehluko onganani ngoba khonoko kade kusenziwa umgabe ubengakwenzi eyedwa njalo ubevele esenza nje bevumelana bonke akade bekwenza. Ube lomnyama nje ukuthi hayi nxa sebezama ukuthi bangani bafuna ukuzigezisa bangasebenzisa yena umgabe ukuthi kona bamxotshe engani bayazigezisa, kodwa iqiniswe ukuthi ke bona abantu abakhipha umgabe bangena bona bebevele bekhona khonapho kusenzakala khonokho. Ngezindlela le into le yindlela yokuthi bavalele umfazi kamgabe, umsebenzi usesekhona kumazimbabweni.
Ubona umnumzana Mnangagwa engcono yini nxa iqathaniswa lo mongameli Robert Mugabe?
Njengoba sisazi ukuthi kuthiwa khona bebevele besebenza ndawonye okweminyaka engu-54. I-54 years mina nginje ngile 54 years kutho ukuthi ngezindlela uMnangagwa lo Mugabe bebesebenza bonke ngizalwa sebeze behlukana namhlanje ngesindebele kuthiwa zimbila zantabane. Angikaboni umehluko onganani lanxa ukuthi Mugabe abantu abaningi bakhombela yena kakhulu ngegugurawundi. Umgabe igugurawundi senzakala wayesehofisi nxa wayesehofisini kukhona labo ayebathuma. UMnangagwa la ephose ngomunye wakhona owayethunywa ngumgabe. Ngangubona ukuthi ekuthobeni amanxeba egugurawundi yinto engatshintsha kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MTCT, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esenkayi. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zithokoze kakhulu kulandela ukukhitshwa kukamongameli Mugabe esikhundleni sokukhokhela ibandla le-ZANU-PF, okulinyathelo eselivule indlela yokuthi ethulwe esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokufola ezidaladeni zePretoria izolo, izalwane zeZimbabwe zithi umgaba kehle esihlalweni kungena abanye. Namhlanje zithi zidabe zimanzi nte kulandela kwethulwa kwakhe esikhundleni sokukhokhela iZANU PF. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Minenhle Nyati uthile yinto osekukade beyilindele kanti ubonga kakhulu ibutho ngokuletha isimo esesenze ukuthi umgabe ehliswe esikhundleni.
Excited, ngijabulile kakhulu because somebody seze wasukuma ukuthi ukhulunywe ukuthi umgabe kahambe. I've been tired of this guy. I've been in exile for the last 10 years and I'm quite happy ngento ezakalayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi le yinto esinikeze ithemba lokuthi laye ngelinye ilanga uzabuyela eZimbabwe ayiphila ekhululekile, hatshi la eSouth Africa aphila khona ekhangelwa njengomuntu wokuza.
Ngithola ukujabula kakhulu esimeni sokuphuma kwamdala phezu kweminyaka emingaka ekade baephethe. Sesikhalela nje lona utshintsho phezu kokusokola okungaka kade sesikuphila sikusokola.
Njengoba iZANU PF isikhethe umnumzana Mnangagwa njengomkhokheli wayo omutsha okusobala ukuthi uzaba ngumongameli welizwe maduze, iningi leSouth Africa likhuthaza leli bandla ukuthi lingaphindi ukwenza izinto ezenza umongameli Mugabe abuso kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Melesitudio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi leAfrika weSadak uza kwenza umhlangano wokuhlaziya udaba lweZimbabwe kwele Angola ngolwesibili. Umhlangano lo uzakhokhelwa ngumongameli waseAngola umnumzana João Lourenço ongumgcinisihlalo ogatsha lweSadak olubona ngezomvikela. Uzangenwa njalo umgcinisihlalo weSadak umongameli waseSouth Africa umnumzana Jacob Zuma labanye abakhokheli bamazwe eSadak. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda wambuza ukuthi ubona iluphatha njani lolu daba iSadak.
Bazakhangela ukuthi ukusebenza okwenziwe eZANU PF kusemthethweni yini, njalo nokuthi ikutshengisela okwenziwe izolo abantu bethaba kabuhlungu ukuthi uPresident Mugabe usekhitshiwe embusweni, ukuthi khonokho kungaba lo kungenza umahluko yini emaqhingeni abangawathatha ekuthini uhulumende weZimbabwe abuyiselwe ekubusweni ngabantu hatshi amasosha. Ngenxa yokuthi uPresident Mugabe uyabe engakathiye isikhundla ngokuthanda, ngibona ngani iSadak kayila engakwenza ngelinye icebo ngaphandle kokuthi izama ukuthi ithole ukukhulumisana phakathi kwaPresident Mugabe lebutho, kodwa ibisisithi yale lokho iqinisa ukuthi hayi akufanelanga eZimbabwe kube lo hulumende wamabutho kumbe uhulumende ofakwe libutho. Khonokho ngibona ngani kabala abangakwenza ngoba kungumthetho weSadak, lo mthetho waphansi lonke jikelele ukuthi ohulumende abathatha amandla ngodlakela abasavunyelwa kangako.
Ubona bebamba labesiba libumba kusinqumo abalakho ukusithatha yini, kumbe sizabona besehlukana abanye besithi okwenzakeleyo kulungile abanye besithi hatshi?
Ngibone ngani akukho ozathi okwenzakalayo kulungile. Kungaba labanye abazayo besithi uPresident Mugabe nguye owenza ukuthi lokhu kuze kwenzakale, kaziphathanga kuhle, kazange amanage kumbe akhokhele iZimbabwe ngelimqoka. Kodwa ngibona nxa sokufanele kucubungula ukuthi okwenzakalayo kuhle loba ngawukuhle yini ukuthi kube lo mbuso webutho. Ngibona ngani amazwe e-Afrika azavumelana ukuthi umbuso webutho kawuqondanga njalo akumelanga uvunyelwe, ngoba lokhu kungumthetho wabo phela. Umthetho wabo awuvuma ukuthi bathi hayi, njengoba kuyiZimbabwe President Mugabe esehlala isikhathi esuke wahlala isikhathi eside kakhulu, njalo abantu beZimbabwe bethabe kangaka, kutsho ukuthi kufanele singakukhangeli ngoba kuyiZimbabwe. Angiboni behamba bethatha lelo nyathelo, bona bazathatha inyathelo elihambelana lemithetho yabo engavumeli ukuthi kube lo hulumende owebutho. Akhona amazwe afana leBotswana angahlupha ngoba lobudlelwane namazwe angaphetsheya.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwelebhilitane. le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lagu shortwave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz. Bakhona abanye abajabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe umkakhe kanye labanye abacatshwangela ukuthi bakucele le G40 ebandleni leZANU PF. Ngakho ke sebekhangelele ukuba kulandelwe isisekelo sombuso webandla ukuba aphume esihlalweni akiso. U-Anastasia Ndlovu usiphalo lodaba ngokugcweleyo.
BeMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse umgabe bebevele bengamfuni bayajabula ukuba ibandla lakhe kunye lebutho abakade bemsekela sebekubona labo ukuba kumele aphume esikhundleni. Unkosikazi Khoni Mpala uthe kuhle ukuba ibandla elibusayo selimxotshile umongameli Mugabe lekhosikazi lakhe.
Umgabe sebengixothile yizano ukuba yi-leader of izano, kodwa ke sesele engu-president, kodwa bathi bayadinga izindlela zokuthi bamxothe. Probably they are going to impeach her.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kusobala ukuba abantu babuhlungu njalo bafuna umgabe aphume embusweni ngempela.
Liqiniso ukuthi abantu besiNdebeleni inhliziyo zabo zibuhlungu ngobukhokheli obungaphathwa ngu-Emerson ikakhulu considering ukuthi active kakhulu ngokubulawa kwabantu. So kuningi ukuthi sadingakala ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bemaDebeleland bebe le-confidence layo.
Osakhulayo unkosazana Zayipho Moyo uthe ulokudana lokujabula nomanje bebefuna ukuthi umgabe aphume embusweni uhlupho yokungenela kwebutho elake latshontshela ibandla le-MDC umbuso bafaka umgabe ethi lalo abazamfaka ahlale esazi ukuthi kulobunzima. Izolo umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe zimanyene labalweli benkululeko besekelwa libutho batshengisele ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangane namhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arm with time, we fight to get a struggle, 'cause that's the only way.
selikhangelele ukubana umnumzana aba othiwa ke yena umnumzana ED umnumzana ukuthi engaba nguye ozathatha intambo zokubusa kodwa ke iningi lesigaba seMathebeleland liyabuzana ukuba engaba ngumongameli oloqotho oqotho yini umnumzana Emerson Mnangagwa okuningi asikuzweni ku Anastasia Ndlovu.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zombuso ngolwesithathu lisithi liqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo emadabukakusa osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Abantu bathi akulandelwe umthetho kahle ekususeni umongameli Mugabe embusweni bakhathele ukubuswa ngababulali lamasela. Namhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party liqale umkhankaso okhuthaza ibutho leZimbabwe ukuba bengakhetheli abantu inkokheli elezandla ezithonta igazi bethi kuyabe kusobala ukuba ibutho liphatheke kungxaki zebandla elibusayo. Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bengaphatheki ethi uncedane ukususa umgabe kufakwa abetheswa amacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi.
Kanti njalo kusinceda ngani ukukhipha uRobert Mugabe sifaka uEmerson Mnangagwa la engomunye wabaphatheka ekubulaleni kwabantu bakithi. Njalo siyamangala ngalesi senzo esenziwa eZimbabwe e-military okwenzayo besithatha uhlangothi ikanti ibahlala besithi bona kabaphatheki kwezombangazwe. Lokho abakwenzayo asikuphatheka kwezombangazwe na kuyasivelela ukuthi bathatha uhlangothi lokusupporta uMnangagwa ngoba labo njenge-military beyilacoste. Lokhu thina sithi abantu bakithi kabahlehlele emuva bangahlanganyeli.
UNkosikazi Khona Impala uthi abantu abafuni muntu olembali engacaciyo.
Kanenyoka yenyoka Mugabe Mutshuru Mnangagwa konke kuyafanana. Thina sesidiniwe ngabantu abancindezela abantu. Thina sifuna i-peace eZimbabwe, asifuni umuntu ozabe ebulala abantu encindezela abantu enyamalalisa abantu. Sifuna umuntu ozabusa kube le-peace eZimbabwe lothando. Kasethu
yesizwe imbono yolwela amalungelo oluntu uNkosikazi Abigail Mupambi.
Kuyatshengisela ukuthi okuningi singakwenza but ma singa-attendanga indaba e-healing and reconciliation yona vele emele ikhokhelele le truthfulness ukukhuluma iqiniso siyabe singakaqalisi as a nation as i-basis ye-development yethu kumele ibe based in truthfulness and sexual issues ezifana nendaba nale eGuguruhundi of course kulabo Mramba Tshina njalo njalo.
Unduna uKhabazela Mkhize induna esebenzela inkosi uMzilikazi wesibili uthi abafuni umongameli owaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi ngoba amanxeba abo lokhe engakapholi.
Into esikhuluma ngayo lapha thina vele asifuni vele i-president eyaba vele eyangena ngesikhathi sempi yeGuguruhundi liyani ngoba angakabi president o-right ngoba awukwenzayo lokho kukhona emzimbeni wethu asiyemukeli leyo nto leyo ngoba owakwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu thina sifuna ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala yona iZimbabwe khona ngale bakhethe omunye umuntu ongazabe phakathi koluhlu lolwana lokubulawa kwabantu befuthi yafakwa ebhalago ngesikhathi seGuguruhundi. Kuyakhanya lokho ukuthi lo muntu lo kazangabe legazi kasifuna umuntu waba legazi lokubulala. Kubi kakhulu khona kuyana ngoba abantu kumele bakunazelele gogo ukuthi ukufaka umuntu oyipresident abe yipresident yena wabulala abantu kusho ukuthi sizimfaka ukuthi siyamesaba. Kakukho kulokhuya lo nkulunkulu lokho elecala lwalelo ukuthi wabulala abantu abuye abe ngupresident futhi. No, it's not it.
Osa okhulayo uMojalifa Mkwele uthi kufunakala ubukhokheli obutsha njalo kulandelwe isisekelo sombuso lokuthula kungabi lobudlwangu dlwangu.
Siyabonga Anastasia Ndlovu, isikhathi sengasavumi. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.